VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhla ka 29 kuMpalakazi 2019 uKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza uZulu ukuthi asebenze gadalala ukwenzela ukuthuthukisa ilizwe leZimbabwe.
Into enhle ukuthi abantu bahlangane bathandaza. Ekuhlanganeni kwabo bethandaza kumele kube ngeqiniso phakathi.
Abasekela ibandla leZANU-PF bathi bazazama ngamandla wonke ukuthuthukisa ilizwe leZimbabwe ngomnyaka ozayo.
Ubaba uMnangagwa uzama ukuthi uhulumende ahanjiswe ngendlela esihambelana lezisekelo zomthetho lombuso. So ukuba qotho kwakhe nokumanyana kwakhe labanye kuthengisa ithemba.
Kodwa abaphikisa uhulumende bathi uhulumende ubona ntuthu ngokuthuthukisa ilizwe.
Abantu baphila nzima, le mpuphu zingathengezi, amabhasi ukuthi bagade bayezinye emadolobheni ayadula, le mpuphu yakhona phinde idule futhi khonapho abangayithola khona.
Sebegcwele abantwana asebethengisa imizimba ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi okubangwayo ukudeka komnotho eZimbabwe.
Le 16 years ngithengisa umzimba, yisituation idinga imali.
Lingakhuthwa ngezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. UMongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza uZulu ukuthi asebenze gadalala ukwenzela ukuthuthukisa ilizwe leZimbabwe. UMnangagwa wethule lokhu namhla kobulawayo ngesikhathi ekhonza loZulu emagcekeni eZimbabwe International Trade Fair obekule nkokheli yamabandla atshiyeneyo abezombangazwe abasakhulayo labalandeli bebandla leZANU-PF. UMnangagwa uthi kumele abantu bazimisele ukusebenzisa lo mnotho welizwe. Ubike njalo ukuthi ilizwe leZimbabwe kalisoze lisebenzise imali yakwamanye amazwe ngoba wonke amazwe afisa ukuthi asebenzise imali yawo. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomfundisi Josias Mutenda owebandla le-Methodist Church.
Into enhle ukuthi abantu bahlangane bathandaza. Ekuhlanganeni kwabo bethandaza kumele ngezinye izikhathi abantu bayebuthana emthandazweni bathandaze. Kodwa kungela kuzinikela engathi esilungu i-commitment kulokho ababuthandazayo. So nxa kulombuthano onje sithola lababusi belizwe bebuya behlangana lathi enkonzweni ezinje. Hayi, siyajabula, siyajabula baba. Kodwa siyabiza njalo ukuthi kumele kube lokuzinikela kulokho esikuhlosileyo.
Singathi ukuzinikela lapha sibili akucace sibili utshela abantu ukuthi utshoni.
Lokho ekusiyabe sikuyele nxa kuyikuthula sithandazele ukuthula, makube lokuthula lokhu esikuthandazelelo. Hathi ukuthi sithandazele ukuthula kodwa kutholakale ukuthi abanye abantu baqhalisha amagabha avuzayo, bayagijinyiswa, bayatshaywa, bezani konke, kusho ukuthi akula kuzinikela khonapho. Kuyabe kukhuluma nje ngomlomo. Sithe thina esikuthandazelayo ngakube phakathi kwezenzo. Siyajabula sibili ngoba sikhangelele ukuthi inhlupho, induwo zonke ezihlangana lazo, abantu abahlangana lazo, ngabona tshelwa ngazo, bazazilalela njalo kuzakwenzakala lokho okuceliweyo ukubana ekwenzakale.
Singathi-ke ubona ngani kuzaphumani emthandazweni lowo wena ngokubona kwakho sibili?
Ukuthi abantu babe lokulethemba ngoba qiniso eliphelele izinto azimanga kuhlelizwe. So kulokungathi i-poverty ngesilungu phakathi kwabantu. So nxa sihlangana sifaka amakhanda ndawonye sithandaza sicela ukuthi uNkulunkulu asincede. UNkulunkulu ayokhangelela ukuthi lathi lokhu esikukhulumileyo nxa kuyiyebo kabe nguyebo, nxa enguhatshi kabe nguhatshi. Singazathi yebo hatshi, hayi. So ambonani kuzaphuma ngoba ngokankulunkulu njalo sikufake emandleni kaNkulunkulu. Yena umnikazi uNkulunkulu uzakwenza ukubana lokho abantu abakucelileyo kuphumelele. Kodwa yena embhalweni wakhe uyatsho njalo ukuthi kodwa kwenze lokho hathi ngomlomo kuphela kodwa kusuka enhliziyweni yakho.
Umfundisi Josias Mudenda ukubandla le Methodist Church sixoxe laye esebhinga. Abalandeli bebandla leZANU PF bathi kunengi okuza kwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngomnyaka ozayo okuzalethela uZulu inhlalakahle. Abakudalela ePhalamende bekubandla leli bathi kule mithetho eminingi abazeyethula ikakhulu elakho ukuthuthukisa umnotho welizwe okwamanje okukudeke okumangalisayo. Abanye abantu bathi bathule nzima eZimbabwe ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi, ukusilela kwemali lamafutha ezimota lokumemetheka kwenkohlakalo elizweni. Omunye wabasekela ibandla elibusayo umnikazi ukuthi uZulu uthwele nzima. Uputi uthi ibandla leli lizazama ngamandla wonke ukulungisa okuhlupha uZulu ngomnyaka ozayo.
Umnyaka lo esiya kuwo sesikhangelane lamabhili lama-extra fund layezida lama-extra fund le-freedom of information. Njengani intatha lezindaba kumele likuthakazelele kakhulu lokhu, khona kuzaba nebhili elibuyayo elizathiwa yi-cyber security bill. Lelo-ke ithemba lami liyakwazi ukuthi liqade kengangakanani empilweni esesiphila kulezinto. So ngibona ngazathi ubaba uMnangagwa uzama ukuthi uhulumende ahanjiswe ngendlela ehambelana lezisekelo zomthetho lombuso. So ukuba khotho kwakhe lokumanyana kwakhe labanye kusithengisa ithemba simbone esiba nabantu ababemisane laye kuma-elections awadlulayo ngohlelo lwe-Poland. Sabona kulokuzwisisana kakhulu okukhona phakathi kwabo. Kodwa sibone ubaba uMbeki efika njalo lapho esezama ukuthi ayenze ukuthi abanye abangakabi seduze lokukhulumisana nohulumende ukwenzela ukuthi abantu babonisane bancedisane basondele. Ngibona ngazathi lokho kukhomba ukuthi umnyaka uzaba umuhle.
Ye, kodwa-ke abanye abantu bayakhuluma selibazinjalo, kodwa ongabamba uZulu sibili kakhulu kuyini obona ukuthi sibili hayi lapho kuyaguquka? Phela abantu bade bayenelisa ukuthenga ithukela, abayenelisa ukuthenga isinkwa, akubula nto abayenelisayo. Bababuti,
ubuze umbuzo omuhle kakhulu mntakababa, lapho ngiyabonga. Ngithanda ukuthi ngiphe ithemba ebantu bezimbabwe ukuthi ithemba lizavele kuthini ifakeni amandla lokuthemba imali yethu. Akula lizwe gifts elisebenzisa imali yamanye amazwe, akula. Lokho kungalinganiswa lobaba olobole wakhipha iy'nkomo zakhe wathiwa nangumntana wethu siyakubusisa baba hlala libe lemuli, kodwa ubaba uyabuya kuphela ezoletha amashukela kube lobunye ubaba obuya ezokwenza ukuthi kube labantwana ekhaya. Akungeke kwenzakale ukuthi abantu basebenzise imali yakwamanye amazwe kube yimpilo epheleleyo. Kwaba nesikhathi sokuthi imali yethu kuthiwe asingeke senesi ukuqhubekela phambili siyisebenzisa ngomnyaka ka-2009 ngemva kokuba kubonakale ubunzima buka-2007 lo-2008. Obabona sifika kwamanye amazinga amangalisayo yalesi yezi okuba le mali ezingabizekiyo ezingathengiyo njalo. Kodwa lapha sekuzanywa ukuthi indlela esisenza ngayo imithetho kumbe ukuhanjiswa kwezomnotho kumele ibe yindlela esetshenziswa umhlaba wonke jikelele, ngoba ngibona ngazathi kwakulesikhathi esasisebenzisa khona indlela zethu ze-economics ezingahambelani labanye abantu. So-ke lapho sesinosiqamfundo nabantu abacebisa isiqamfundo lo mongameli oyaziyo i-business le-economics ofuna ukuthi our balance sheet izinto zibe ngendlela ebalulekileyo. So lapho sekusitsho ukuthi singaba le mali yethu abantu sebeza kwenelisa ukuthi babe lethemba lokuyinika amandla ngokuyethemba, because economy is about faith, economy is about trust.
UMnumzana Dingumuzi Phuthi umele iBulilima West edala lePhalamende ekubandla leZANU PF sixoxe laye esePlumtree. Kodwa-ke uMnumzana Edgar Ncube omele abasakhulayo kubandla le-MDC elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa esabelweni seMatabeleland South uthi ibandla leZANU PF kalisoze lenelise ukuletha inguquko kwezomnotho lezombangazwe. Uthi abantu abaningi okwamanje bathwele nzima eZimbabwe.
izinto zinzima dube akulalutho oluright zindlala kuphela izililo kuphela akulamanzi akulakudla
abantu pho baphila ngani babancwe
kunzima inhlanhla bona babalutshwana balabantwana abasemazweni babangani bayabasekela lapha lalaphana labalutshwana bathola ukudla lokho okulethwa ngurhulumente babangani bayasurvive bese becuphela komakhelwane nxa belaba abawelelanayo kodwa nxa ungelayo owelelana layo kuba nzima kakhulu sibili abantu baphila nzima le mpuphu zingathengeki amabhasi ukuthi bagade bayedinga emadolobheni ayadula le mpuphu yakhona phinde idule futhi khonapho abangayithola khona
labo abangatholi ukudla ngabantu abanjani
ngeke ngitsho kahle ukuthi ngabantu abanjani kodwa uzathola ukuthi kulabantu abatsha abasakwanisa ukuthi bazenzele bakwanisa ukuziphilisa kumbe bayenze ama-piece job ubathole bekhona ehlolweni lukarhulumente lokuthola ukudla lokhu kodwa kube labantu abadala abehlulekayo abangasakwanisi lutho abangela abantu ababagcinayo ubathole bengekho ehlelweni lolo ngendlela endinanzelela ngayo kuya ngokuthi engxenye ukusekela liphi ibandla ngoba kulabantu abatsha abatholayo ukudla kukarhulumente ubusuthola kulabadala abangasakwanisi lutho bekuswela lokho kudla
singathi liyake likhulume ngakho yini lizakhamizi khonapho kumbe vela likhulume ngakho
kuyazanywa ukuthi kukhulunywe ngakho kodwa kuphonga kuphelele emoyeni kwezinye izindawo bayakhuluma ngakho hayi kukhanye kulungisiswa kodwa kwezinye indawo lokho kusasilela ngoba lakathesi zikhona indawo ezisesenjalo sibile ezigabeni abantu abadala bakuswelayo ukudla kodwa kwezinye indawo sike sakhuluma ngakho bakhuluma ngakho abantu kwazama ukulungisiswa kwalungisiswa kathi asebekuthola ukudla
pho nxa umuntu engatholi ukudla uphila ngani kolapho
ya kuba nzima dube ngoba uyabe sesenza ukuthi engxenye asizwe ngomakhelwane abakutholayo kumbe nxaye labantwana abangaphandle kwamazwe nxa bengamthumela yikho ukuthi asurvive kodwa ngaphandle kwalokho akuba nzima sibili uthole umuntu esesiba maybe le mile yodwa ngelanga ezama ukusurva khonokho okulutshwana yabe kutholile ngapha aphinde ahlangane lokuthi uledukusi lodubo lwamanzi so kuba nzima kakhulu indlala enzima le
umnumzana Edgar Ncube ubuhlangothi lwabatsha kubandla le-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ubexoxa le-Studio 7 eseGwanda. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abantu abafika phose inkulungwane ezimbili lengxenye 2231 sebabulawa ngumkhuhlane we-ebola kwele Democratic Republic of Congo kusukela ngompandula lonyaka. Indawo eziningi zibhekane lo mkhuhlane lo kulapho-ke okulempi yomvukela lapha ababili abancintisa khona bake baba yinkokheli kahulumende. Sike singene kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa lamantombazana athengisa imizimba. Intetheli yezindaba ye-Studio 7 u-Ezra Jesus Banda ungenangene kobulawa ebusuku ecwayisisa
okuningi okwenzakalayo kungabe kungokuhle kumbe okubi. Kunjalo ledolobheni lakobulawayo isiphithiphithi amantombazana amancane amanye ale minyaka elithumi lambili abhodayo emgwaqweni ebusuku ekudinga amadoda angabahlawula kungena lawo emacansini. Sikhuluma labanye babo.
Abizalanginovuhle moya le 16 years ngithengisa umzimba hayi isituation ngidinga imali.
Obaba abanganani laba abakuthathayo?
Awukuthi ukuthi umanganani yabe ngakhethi yabe ngifuna imali kwayo konke le grocery.
Umntana unganani?
Ntonde wani.
Nizwa mitu lewe 15.
Eh.
Ubaba kono kono ya mazumbu wa mitu kona bakuthengiseni.
Ayi.
Ukuswelakala lakwe imisebenzi kwenzela laba abafundileyo bangene kulo msebenzi wokudinga imali ngokulalala besilisa abatshiyeneyo. UCatherine Ndlovu uthi wafunda iNational University of Science and Technology kobulawayo.
Ngiyenze umsebenzi so ngilabantwana bayi 3. So ikhe ndinga endithola khona imali khona lapha. Ngafunda inathi ngaba le degree lami but ikho lapha endithola khona imali khona la ngikho ngikwenzayo.
Abantu abanje abafana wonke.
Eh, abafana wonke iyahlanganisa wonke. Cause ikhe sithola khona imali.
Ingozi ke wesabe babulala abantu abakushaya babulala.
Ah, so sacrifice cause yabongela choice ikhe sithola khona imali.
Amanye amantombazana la zintandane ezingela bazali kumbe ihlobo ezingabaqondisa zibabonise ngempilo. UMandlongo umunye wabo.
Lapha nizama ukudinga impilo. Nganiki 10 bond sibe sesenza cause lapha nguze mbhadala irenti kumele ukuthi linike 10 bond sibe sesenza. Inyaka enginayo khathesi 18 years esikolweni ngagcina ku-form 1 ngashonela ngabazali angisatholanga ithuba lokuqhubekela phambili ngesikolo.
bahlangana lokuhlukunyezwa kumangalisayo. Kwesinye isikhathi abanye bayabhinywa kumbe bachaywe ngabesilisa ababadobhayo. UMary uke wadlwengula ekulo umsebenzi.
Nge-17.
Wenzani la?
Ngiyathengisa umzimba. Endlini kwakungamanga kuhle. Abazali bami babhubha, so bendihlala logogo. So gogo ngiwayethe ngihambe ngedingi umsebenzi. Ngase ndihlala nabanye usisi babayi-introducisayo usebenzini onalowo.
Abalichaya
ngosikhathi. That's chaya sometimes abayinxa sike zacelini ukuthi ebhadale yabe sesiwamama.
Abantu abadobha laba bantwana bayalala labo kwesikhatshana bebabhadala imali eningi banamakhosikazi ezindlini njalo bakhulile. Umnumzana John Gomo ule minyaka engamashumi amahlanu lanhlanu uqeda ukubhadala intombazana le minyaka elishumi lasikhombisa.
Hhayi usisi luke lapha nami ngimbhadele ngithengile ngoba nabo bathengisa so ukuze nabo baphile nathi kumele sibaphilise. Umfazi nginaye sibili kodwa ngimthengile so into ekhona nje leyo 20 pound leyo uthole ukuthi naye iyamsiza ngezinye indlela. Hhayi umkhuhlane ngiyavikela sibili ngoba nginomfazi kodwa ngiyathenga nami ukuthi ngizilibazise.
Seyikhulume le ngcwethi ebona ngokuphila kwabantu njalo langomkhuhlane wengqondo osebenza kobulawayo. UNkosazana Lisa Austin othi ukuhlupheka kwenza amantombazana amaningi adinge imali ngendlela eziningi.
Kujayelekile kakhulu ukuthi ukubona laba abaswelayo kuyiwa abagcwele emastreetini bethengisa umzimba yabo. Inkanti njalo abanye abantu bayenza njalo ngenxa yokuthi sokule peer pressure from abangane babo. Sibafuna ukuthi khona khona befike ku-same stage labangani babo. Ingxenye umuntu yamthola ukuthi khona uyabe edlala labantu abale mali kakhulu, yena evele ebuya from endlini lapha okungela mali khona. Sebona ukuthi khona kungcono ukuthi wona khona ethengise umzimba wakhe khona yathola le mali khona la ezafanana njengabanye bakhe.
Amapolisa alile ukukhuluma ngodaba lolu le Studio 7. Kukhanya ngani bamiswa nguhulumende ukubopha abantu abathengisa imizimba kuloba kulicala ukwenza njalo. Ngimele Studio 7 ngontuthisa thunqa igama labo ngu-Ezra Chisa Sibani.
Kanjelo koko bethu namasiba bethethela malo
ye kwamanje ke sokwisikhathi sabatsha silo Mike Hobe.
Kudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike Hobe. Namhla kuhlelo silo Charles Nyoni olwela ilungelo loluntu lomnumzana Mnashe Mtutsa owebandla elesanu PF. Siphatha udaba lokuhlonitshwa kwamalungelo abantu elizweni kulumnyaka njalo sikhangela ukuthi kukhona okuzatshintsha na ngomnyaka ozayo. Charles Nyoni, ngiyakwamukela kuhlelo bhuti unjani?
Ngiyaphila kunjani mina Mike, siyalibonani balaleli?
Hayi siyaphila. Lawe Mnashe Mtutsa, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Sizaqala ngawe Charles, ubona ngani izinto zihambe kuhle na kulomnyaka?
Uma sikhangelele ezamalungelo kaZulu izinto nje kumnyaka lo esesigqiba azihambanga kakuhle ngoba singakhangela nje ukuhlukumezwa kwaZulu njalo nokubotshwa nokuchaywa kwabantu nokuthi egaswa kwabantu ngamapolisa kutshengisile sibili kusegcekeni ukuthi hayi izinto kade zingamanga kuhle ngoba uhulumende ube ezimisele ukuvimba uZulu ngaziphi indlela angakwanisa ukuzisebenzisa.
Mina nje ngicela umphendulo.
Siyakwazi ukuthi thina we have a constitution that we voted for in 2018 esinika amalungelo ukuthi abantu bedemonstrate kodwa konke lokhu akwenziwe ngokuthula. Sibonile ngoJanuwari izitolo zibhidlizwa, amapolisa ebulawa, sibonile izindlu zishiswa, even kuyiphi country yepolisi layo igcine siactha ngenxa yokuthi bekulezi into ebesizindakala abantu abebekhuluma ukuthi bona sebefuna ukuthi bekhiphe uhulumeni okhona ngendlela yama demonstrations. What we saw is that we saw people abathethe advantage of the open space ekhona elizweni ukuthi bevunyelwe ukudemonstrate.
Mnashe ngompandula isiphathamandla senhlanganiso ye United Nations umnumzana Clement Evole ubese Zimbabwe yenza ama investigations ukuthi amalungelo abantu ayahlonitshwa na elizweni. Wazi wakhipha statement esithi ngempela izinto azimanga kuhle elizweni. Ungathini ngalokho?
Engingakuthi ukuthi lo uvole uyakhetha into zokukhumbula aphinde akhethe izinto zokukhohlwa. Akula mpolisa owaphumayo waqalisa ukudubula abantu, akula sotha elaphumayo laqalisa ukudubula abantu. abantu besihlalele kwenzakile ngoba kube kulento besizenzakala. Every other country kathi France kwenzakala uMacron la is responding adequately.
Nyoni ngicela umphendule.
Aluka kube kungehlobo sakhe kumbe umna wakhe kumbe umne wabo owadijilwayo emgwaqweni ubengase zakhuluma lolu daba alikhulumayo olokuthi amapolisa nakanye namasosha aye justified. You can't correct a wrong by doing another wrong. So bona ngokungena emgwaqweni kanye lokudubula abantu kwakuvele kungayisikho. Yikho sacina sesibona sebegijizela sebefaka i-commission of inquiry ngoba babebonile ukuthi into abayenziyo kayisiyo.
Mnashe, bengicela ukuthi usinikeze amazwi akho okugcina.
Okokuqala ngiyabonga Mike for this opportunity ukuthi sikwanise ukukhuluma. Ngikhuluma lo baba uNyoni lo omelela ama-human rights. Abantu abama-human rights organizations laba sokumele bengabi le element yokuthi us versus them. There is need yokuthi sibuye together whether umuntu vela kuzana u-PF vela ku-MDC sisebenze as us so that we can start developing the Zimbabwe we want. The biggest problem is like abama-human rights organizations bayabememe from a distance. Basically phambanisa lokhana lokhana lokhana. Why don't you come into the space sikalise ukudiscuss on how best can we improve indawo yethu in terms of ama-human rights.
Nyoni, gqiba uhlelo.
Lokhu akutshoyo umnumzana ukuthi hayi abalwela amalungelo kaZulu ama-organization kumele abuye abambiseke nabo. Hayi, thina vele kathi sizihlukanisi noZulu ngoba thina yithu uZulu wakhona. So lokho kokuthi kuthiwa kule-MDC kumbe kule-ZANU-PFI lokhu kuvela kuye thina sisebenze kwamapolitiki kodwa sikhanyela ukuthi ezamalungelo kaZulu ziphathwa kanjani.
Mhm, hayi ngikuzwile Nyoni, ngikuzwile Mnashe, ngiyabonga ngokungena kuhlelo.
Ngiyabonga, okay. Ngiyabonga kakhulu.
Thoka zomuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @bigmike3bigmyke3 yona username yami. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngosuku lokugcina lika 2019 mhla ka 31 December kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo 8 pm bese lugqiba ngo 9 pm. Buya nini kukhasi lethu le Facebook ku VOA Ndebele. Kwanelo kwalamhla olivalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hobe. Thwakazi omuhle. Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike. Ake sizwe ukuthi uNtukamela Inkomo usiphatheleni namhla kwezokholo lwesiKristu.
Zoku isikhathi sohlelo vuselela umoya lilami uNtungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga uNtungameli, ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje. Ngibafisela umnyaka omutsha njalo omuhle ozaba mnandi kakhulu.
Usiphatheleni lamhlanje.
Namhlanje bemfuna sike sicabange ukuthi njengoba umnyaka sesingena umnyaka omutsha isikhathi sokucabanga ukuthi kambe lumnyaka wedlulileyo senzeni njalo sikhangeleni kumnyaka lo omutsha. Ngiyakwazi ukuba kuba isikhathi abantu abaningi abazisola khona ukuba bakwanisanga ukwenza ezinye izinto abakade befisa ukuzenza. Njalo ngaba isikhathi abanye abacina umuntu esithi vele kutsho ukuthi mina ngisakwanisi linto singathi ngesilungu acine give up. Kodwa namhlanje mbuya ngile sikhuthazo esokuthi ungaqali ukuthi uyekethise, ungaqali ukuthi usuwehlulekile. Awukayehluleki, kusese lokunengi uNkulunkulu akubekele khona empilweni. Ngizabala lapho uPaul uyabhala kwabaseFilipi chapter ka 1 verse ka 6 uthi yena ngilethemba lokuthi yena lo owaqalisa umsebenzi omuhle kini uza kuphelelelisa kuze kube sosukwini luka Jesu Kristu. Ngifuna ukukhuthaza namhlanje mlaleli wami ukuba cabanga ngalindlela njengoba singena kumnyaka omutsha ukuthi lo owaqalisa umsebenzi omuhle kuwe uzokuphelelisa ukuthi nguye uJesu Kristu. Bemfuna ukuthi sicabange izinto ezine la emfuna ukuthi zitshone zimqoka singene phakathi kwalomnyaka ka2020 zitshone ziphakathi kwengqondo yakho zitshone zibe yizo ezikukhombela indlela eka2020. Oba kwazi ukuthi uNkulunkulu nguye umqali wezinto zonke, nguye ongumqali njalo nguye ongumphelelisi. Ngakho ke uNkulunkulu kumele abe nguye oqalisayo lawe siqalisa lomnyaka. Njalo uNkulunkulu angaba nguye oqhubekela phambili ngombono obokade ulawo ngomnyaka lo wedlulileyo. Enxenye umbono wakho busukhanya usufile, enxenye umbono wakho busukhanya ungayindawo, enxenye umbono wakho ubusukhanya usunjengemoto yalothana isikorokoro efuna ukufuqwa kuphela. Kodwa ngithi nxa singena ku 2020, nxa uNkulunkulu enguye waqalisa lomsebenzi owenzayo uza kuphutshisa yena. Okwesibili, bemfuna ukuthi ube kwazi ukuthi kumele uphutshise lokho okuqalisayo. Baningi abantu abaqalisa izinto bengaziqedi. Ngiyangithi nxa ngihamba mbona izindlu eziningi kugejiwe nje isisekelo somuzi wona lowo, kodwa umuntu sobahlala iminyaka eminingi umuntu engakhi. Abanye umuntu uyayakha kuze kuyefika kumafasiteli, uphelele khonapha kudlule 10 years kudlule 15 years uzubone izitina zakhona sezithudule zathudula lizulu, kumbe ezinye sezidilikile ngenxa yokuthi kulabanye abantu abathi umuntu angaqalisa ulutho angaluqedi. Kodwa ngifuna ukuthi uthi ungena ku 2020 ungena lo mqondo wokuthi yonke into eqalisileyo kumele uyiphelelelise uyiqede ngenxa yokuthi ukhona oza kuncedisa ukuze uqede. Akube yinto emqoko kuwe leyo singena kumnyaka omutsha oka 2020. Le nto oyiqalisayo ngo 2020 ayisoze ibe yinto yaphelele emoyeni, kodwa uNkulunkulu uza kuncedisa ukuthi uyiqede uyiphutshe. Ngifuna ukukhuluma njalo lalaba bathi impilo isingehlule, ngithi impilo ayikakwehluli. NgoJesu uzaqalisa impilo entsha. U-2019 engabe kuchuke wakuchuka waze wathi hayi uthi lokhu vela kusebenze. Ngifuna ukukhulumisana lawe namhlanje ukuthi ungadinwa, ungayekethisi, even sokufile uJesu uzakuvusa kuphile.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba ngegama lika Jesu. Mthandazela laba sebedangele, banika amandla amatsha, ubakhuthaze ubaphakamise. Nkulunkulu wami bephutshise u-2020 beqiniswe nguwe, benze beqede imisebenzi obanike yona ngegama lika Jesu Kristu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useNispanda. Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke untungamili Nkomo ongadinwa lakusasa mfowethu. Kwezemidlalo yenguqu, iqembu le-FC Platinum lilakho ukuphuma kumncintiswano we-Africa Champions League. Ulandela ukunqotshwa kwalo liqembu le-Al Ahly 2-0 e-Cairo. Okwamanje iqembu leli eselidlale imidlalo emithathu lingaphansi kwengalani yemidlalo yamaqembu aguqela ele-Al Ahly Al Ahly elele e-Etoile Sahel. Umculo kamajayivana ulavuma umajibhela. Singakehlukani ngokuthi sikhangele indaba ezikhokela namhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza uzulu ukuthi asebenze gadalala ukwenzela ukuthuthukisa ilizwe leZimbabwe. Sebegcwele okumangalisayo abantwana asebethengisa imizimba kobulawayo. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lomhlanje olivalelisayo ngoGibbs Dube ngisithi asidibaneni ngopha 6 ekuseni.